Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolosibili mhlaka 16 kuNtulikazi 2024 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi abeZimbabwe basole ububo obuyabe kusenzeka eMelika ukwephulwa kwamalungelo abantu kwethuselwa kwabantu ababe bekhankasela iqembu labo kuqondile njengalokho iMelika layo isenza kanjalo eZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ucothoza uhulumende weMelika ngokudutshulwa kwayengumongameli uMnumzana Donald Trump.
Indlala kuphela swele nzima vele asidli lutho. Abantwana bahamba behliporiji kuphela esikolo.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi zithwele nzima ngendlala. Abatsha bathi bayahlupheka kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulobele umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden incwadi esithi ele Zimbabwe limale leMelika ekusoleni imizamo yokubulala ukuncedisa kukhetho lukamongameli emele ibandla lama-Republicans uMnumzana Donald Trump odutshulwe esemhlanganweni wokudinga usekelo ngeviki edluleyo. UTrump odutshulwa ngowesilisa oleminyaka yokuzalwa engamajumi amabili yena wahle wadutshulwa ngamapolisa wafa. Umamnangagwa uvisela uTrump labanye abalimalele kusehlakalo lesi ukuphola okuphuthumayo njalo kwethule amazwi enduduzo emolini yowesilisa wabulawayo. Amazwi kamnangagwa aza ngesikhathi ubudlelwano phakathi kwele Zimbabwe leMelika buqhubeka bungahambi kuhle ngoba uhulumende weMelika esola oweZimbabwe esithi wephula amalungelo kaZulu. Untukameli Inkomo weStudio 7 uqoqwe ngodaba lolu lokucubungula ezombusazwe uMnumzana Evidlela Ncube.
Ukudutshulwa ukutshaywa ukwethuselwa kwabantu ngenxa yembono yabo kwezepolitiki kakufanelanga kwamukeleke noma kukuliphi lizwe. Akufanelanga kube khona eMelika, akufanelanga kube khona eZimbabwe, akufanelanga kube khona kuzwekazi le-Afrika emhlabeni wonke jikelele. Abantu bonke kumele bakhululeke lapho bekhankasela amaqembu abo, bekhankasela lokho abakukholelwayo kumbe betshengisela emigwaqweni. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi njengalokhu uhulumende weZimbabwe ekusola lokho okwenzeke kuTrump akubona ukuthi kakwenzakala eZimbabwe. Lapho ekhuthaza iMelika ukuthi ihloniphe amalungelo abantu awahloniphe futhi eZimbabwe. Ngaleyo ndlela sizaba lomhlaba ongcono kulalowo silawo namhlanje.
Ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leMelika siyazi ukuthi abumanga kuhle. Incwadi kaMnangagwa le ubona mhlawumbe siba lomthelela yini sibone kusiba lenguquko kumbe kuyaphelela encwadini khonapho kudaba lukaTrump.
Amagama wodwa ngeke aze ayidale inguquko phakathi kobudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe. Kusadingeka kakhulu ukuthi kuthathwe izinyathelo ezinkulu okwedlula lamagama ukuze kudaleke ubudlelwane obuhle. Ukuthi abeZimbabwe basole ububo obuyabe busenzeka eMelika ukwephulwa kwamalungelo abantu kwethuselwa kwabantu ababe bekhankasela iqembu labo kuqondile njengalokho iMelika layo isenza kanjalo eZimbabwe. Akulanto embi kulokho. Kodwa ke khona kodwa akubudala ubudlelwane obusha, akubudala obuhle. Kuyadinge ukuthi baxoxisane babonisane ngokuba siyabudinga ubudlelwane obuhle phakathi kweZimbabwe neMelika. Buya sisebenzela sonke, buza sidalela imisebenzi, buza khulisa ezomnotho, benze kube kuhle njalo empilweni zamazwe la omabili.
Inxa libukele liphandle Ncube, likubona njani okwenzakalayo eMelika?
Inkinga esiyibona singaphandle kufuthelana kakhulu phakathi kwama Republicans lama Democrats okwakukade kungekho eminyakeni eyadlulayo sekusenza kube nzima ukuthi kuvunyelwane ngemithetho kuvunyelwane ngebudget kuvunyelwane nje lokuthi iMelika iyini ifanele ibe njani ayini amalungelo abantu iyini iconstitution yeMelika sekudaleka uqhekeko phakathi kwabantu abafanele basebenze ndawonye kanti ke khona lokho kusebenza ndawonye yikho kusiza ukuthi iDemocracy intando yombuso wabantu lokuhlonishwa kwamalungelo abantu kuqine ngakho ke kusadinge ukuthi babuyele esimeni sokudinga ukuzwana ukusebenza ndawonye bahlonipha amalungelo abanye ukuthi babe lembono engafanele yabo kuqakathekile khona lokho ya kodwa nanxa sengitsho kanjalo iMelika lalokho okuthiwa ama strong institutions akwazi ukunqanda udlakela akwazi ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonishwa amalungelo abantu kuhlonishwa iconstitution lazo zonke lezi yazinto kodwa ke solusiya lokho lesiba khona uqhekeko olungadingakaliyo olucina lusenza benzima ukuthi democracy iphile ngendlela efaneleyo lamalungelo abantu ahlonile.
Umnumzana Ibhidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe bexoxa econgeni lo ntungameli Gomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthetho ndaba ophakemeyo oye High Court namhla ukhulule ngemali yesibambiso iyebail wesilisa oleminyaka ephansi engaphansi kwelithumi lasitshiyangalombili wabotshwa lamalunga e-CCC ngenyanga edluleyo. Igqweda elimela abe-CCC, umnumzana Agency Gumbo uthi okhululiweyo uzaphuma entilongweni kusasa sebemlungiselele imininingwane efunekalayo. Kodwa amalunga e-CCC angamajumi ayisikhombisa lanhlanu 75 akuqela isiphathamandla saleli bandla umnumzana Jameson Timba azaqhubekela phambili evalelwe esidokisini ngemva kokuba umantshi namhla ethe uza kwethula isinqumo kwisicelo sabo sokukhululwa ngemali yesibambiso kungakafiki uLwesine kuyonale iviki. Asizweni umnumzana Gumbo echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube losithandekele Mhlanga weStudio 7.
I-hearing yethu ihambe kuhle lamhla enkantolo kodwa inkosi yenkantolo yathi yona izagcina isinqumo sayo isinikeze mhla ka 18 July kungolesine iviki leyi esikhona. So silesifiso lathi ukuthi ngolwesine isinqumo lesizaphuma and izaphuma sihambelana nalokho esikukhangeleleyo. Sikhangelela ukuthi umthetho sekelo wethu uza kuba nguwo uzanika i-guidance kunkosi yenkantolo ngoba umthetho sekelo wethu ukuthi ukuthi umuntu wonke oboshiweyo ulelungelo lokuthi anikwe ibail. So sikhangelela ukuthi mhle ngolwesine amalunga yethu onke aza phuma esitokisini and indaba leyi ihambe siyaphambili abantu bethu bangekho phakathi kwesitokisini. Esikushoyo ukuthi babe ngafanelanga ukuthi baboshwe ngoba akulaqala abalenzayo. So sizabe sisazisana lozulu ukuthi uyabe uhamba njani and isinqumo esizaphuma mhla wesine siyabe sisithini. And kodwa kulo munye owedwa onikwe ibail namhla ngenkantolo and lo unikwe ibail ngokuba yena umntwana omncane ophansi kweminyaka 18 umthetho wethu awuvumi ukuthi umntwana ongakafiki iminyaka 18 evalwele phakathi kwesitokisi ume ngamapolisa kumbe iprison services. So kwayenzakala iphutha emagistrate court and yiko lokho okukhulunywe yicourt inkantolo inkosi yenkantolo enkulu wathi iphutha leli kumele lilungiswe umntwana lo ephume phakathi enikwe kubazali bakhe.
Labo abalokhe bevalelwe esitokisini bona sebenja abathi bachaywa ngamapolisi.
Amalunga ethu acomplain ukuthi ayagula aphakathi kwejele amanye amalunga yethu alimazwa ngoba abantu mhla lawo bebotshwa abantu bachaywa abantu bafakwa i-tear gas and abaningi babo balimele. So lesifisa ukuthi bephume ngolwesine ukuze sikwanise ukuthi sibahambise esibhedlela sikwanise ukuthi sibanike i-medical attention layo abayidingayo ukuthi bephole le condition abayikuyo. Sifuna ukubonga umuntu wonke who's coming out ukuthi support abanye bethu ukubonga umuntu wonke onika solidarity and sibonga amalunga amanengi abuyayo and ababe bencedisa lokudla bencedisa lokunengi okufunakalayo ngamalunga ethu avalelwe esitokisini. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Agency Gumbo igqweda elimela abandla le-CCC ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umthethondaba kamantshi namhla wenqabile ukukhulula osomabhizimusi ababili umnumzana Mike Chimombe lo mnumzana Moses Mpofu entilongeni ngemali yesibambiso e-bail esithi balakho ukubaleka kungakathethwa icala abaletheswayo elenkohlakalo njalo labantu bengasola ukukhulula kwabo. Kulabantu abathi kulabanye abantu kobulawayo abathi sebesehluleka ukudla kabili kumbe kathathu ngelanga njengenhlala yenza ngenxa yendlala ebangelwe yikungani ubuhle kwezulu ngesikhathi sokulima. Abanye babo bebephila ngokuthola ukudla emaphandleni ukusebenza kumbe ukulima edolobheni leli, kubika uBathabile Masuku.
Abahlali bemadolobheni wonke eZimbabwe bakhala ngobuyanga lendlala abaphakathi kwayo okungajayelekanga ukuthi kwenzakale. Obekuyinjayelo yokuba indlala ibihlasela abantu emaphandleni baphephele kwabasedolobheni ngoba bekuvame ukuthi benelise ukubathumezela ukudla. Lonyaka kukhala lezakhamuzi zemadolobheni kulandela isomiso esidalwe isikhudumezi somkhathi emhlabeni wonke ese-El Nino. Ugogo Elizabeth Msebele, umhlali wakobulawayo, uthi sebetshona ngelambazi emzini wakhe.
Indlala kuphela, sithwele nzima, vele asidli lutho. Abantwana bahamba bedli porridge kuphela esikolo. Ngilapha vele kangihlanga kusukisele ekuseni ndli porridge. Asikwazi lo nyaka sizakufa ngendlala shuwa.
Baningi abakusimo lesi kobulawayo. Abanye sebephila ngokutshaya amakhasi kumbe ezinye indlela ezingaqedakaliyo ukwenzela ukuziphilisa. Unkosikazi Buhle Benkosi Chuma ophila ngokuthengisa impahla emigwaqweni uthi benza konke okungabanika imali.
Kunzima kulezi nsuku ukuthi imali ihlangane lanxa sithengisa lapha emgwaqweni akuphumi lutho. Ende kukhanya ngani into yangkhona iyaphambili ende imali ayikho. Abantu abaningi sebeze behamba ukuyabheja kumabheithi emozi bezama ukuthi bangezelele imali kule abayitholayo. Ekubhejeni laphana lakho kunzima, abanye bayabamba abanye bengabambi. Kuthola ukuthi uzaqeda iviki lonke ubheja kodwa ungatholi lutho.
Uphenyo olwenziwa yiZimbabwe Livelihoods Assessment Committee ekupheleni kukaNkwenkwezi lwaveza ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili i-1.7 million abakhangelelwe ukuba bazafuna ukudla lonyaka ngenxa yendlala. Inani leli likhangelelwe ukuba selakhuphuka kulandela inhlolisiso eyenziwa zinhlanganiso ezigoqela e-World Food Program, i-UNICEF, lezinye ezathi kulabantu abafika phose izigidi ezilichumi i-9 million eZimbabwe abadinga uncedo lokudla lonyaka. Inhlanganiso ye-UNICEF isanda kubika ukuba amabele edlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha i-60% atsha ngesikhathi sokulima ngenxa yokuswelakala kwezulu. EleZimbabwe lidinga amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-2 billion United States dollars eyokuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Kulamapolisa akwele Kenya angamakhulu amabili 200 afike namhla kwele Haiti kuyalondoloza ukuthula kulandela ukuqhamuka kwempi yombukela kulelo lizwe. Abanye babo abalinani eliphanayo bafika kulelo lizwe ngohlangula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Israel lihlasela ngamandla eGaza okuhlala khona izibhebheli. Wezi patalane leMelika. Wayengumongameli wakweleMelika umnumzana Donald Trump izolo ukhethe uSenator James David Vance ukuba abe ngumsekeli wakhe kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. UVance wagcothoza kakhulu uTrump kusanda kuhlaselwa idale leCongress ngomnyaka ka-2021 ngabalandeli bakaTrump abefuna ukuvimba ukuvalwa kwama-electoral votes. Waxelela nalo Trump ngokuya kwesikhathi. ababili laba okwamanje basemhlanganweni we-National Republican Convention eMilwaukee. Uze sihlaziye udaba lolu uTabo Kancube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kule Melika.
Trump izolo ukhethe umsekeli wakhe bamthi ngusenator we-Ohio uVance niye ozabe ehamba lo Trump lapho bencintisana lo Biden lo Kamala Harris.
Umnumzana Trump udinge umuntu sibili osamutha oyenelisa ukuthi agijigijime, likubona njani lokho?
Ngombono wami into enhle, kungenani ukuthi mina ngimi kuliphi ibandla bekuluphi nyawo kwezepolitiki, kodwa yinto enhle ukubona abantu abatsha bephiwe ithuba lokukhokhela ukuthi labo bebonakale. Kuyinto enhle, iyakhuthaza abantu abasha ukuthi labo babambeke kwezombusazwe ngoba baye bebona ontanga yabo sebengabakhokhela.
Njengoba umnumzana Trump ehlaselwe ngomgqibelo kumbiko wakhe okhangelelwe ukuthi uzawukhupha kusasa ngolwesithathu, singakhangelela umbiko onjani?
Sikhangelela ukuthi umnumzana Trump ulibande lama-Republican. Ama-Republican ayenza ayazakala lapha eMelika ngokukhuthaza abantu ukuthi bebe lembobo, bakhuluma ngamalungelo abantu abalembobo. Besizasisa ukuthi ngabe ubezabuya sasa ekhulume ngodaba lwembobo lolo, ngoba abantu abaningi sebephelile. Sikhuluma ngabantwana esikolo, sikhuluma ngabantu nje ababukela ibhayisikopo ema-mall. Bengifisa ukuthi ake khulume ngendaba zokuthi kukhangelela ukuthi abantu wonke bengatholi imbobo le ayithathi izandla abantu okungamelanga bebe layo. Kodwa ngokuthi ibandla labo ngelive lelikhuthaza imbobo, bathi bona ngokutsho kwabo imbobo ayivulali muntu, okubulala umuntu ngumuntu. So bazabe besalavele ukuthi athathele abantu imbobo. Kodwa bengifisa ukuthi ngabe uyakhuluma nje ngodaba lokuthi asilungiseni indaba le yembobo, ngoba siqede abantu, sibhindise imuli, sibhindise izigaba ama-communities. Yindaba ebengithi ngabe iza kuba sekudisi, kodwa angikhangelelanga ukuthi lokho kuzayenza kanje.
Lo ngumnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika. Wexoxa lo Tabo Kancube eseMaryland khonapha eMelika. Abatsha eZimbabwe bathi bayahlupheka okumangalisayo, kodwa kungabehlula ukuba betshengisela emigoqweni ukuze uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa alungise okunye okubakhathazayo njengalokho kwenzakala kulezinsuku kwele Kenya.
Abasakhulayo bathi badla imbuya ngoluthi kwele Zimbabwe ngenxa yesimo somnotho esibi abathi siphazamisa ikusasa labo. Abakhulumele Studio 7 bathi imfundo yabo kayisizilutho ngoba kabalamsebenzi njalo kabawatholi amathuba emsebenzi. Banengi abatsha abadabuke inhliziyo. Omunye wabo nguThemba Mazwi owafunda ekolishini leMidland State University ngomnyaka ka-2015.
Izinto eZimbabwe azisasimelanga kuhle thina njengabantu abatsha. Lokhu esafundayo safunda sayenza ama-degree amakhulu kabi, but sesifikile isikhathi sokuthi asange nje sathola ngisho umsebenzi noma ngaphi. And into yangikhona ngokukhanya kwayo, saze sifike isikhathi sokuthi sasibe lezimvu, inwele ezimhlophe emakhanda, singazange sasebenza noma ngaphi.
UDivilliers Sibindi owafundela ukukanika izimota ukusimo esifanayo.
Iningi lethu sihambile ezikolo, njengami ngahamba ePoli ngayakwenza i-mechanics. Babesitshele nje abadala sikhulu ukuthi imisebenzi yokuzenzela ngezandla yiyo engakunika impumelelo. Twasihambile lathi emakholejini sasebenza, safunda, kathesi sesilawo ama-certificate okuthi sibe sikwanisa ukuthi sisebenze. Kodwa lapho esifika khona basitshele ukuthi bafuna abantu abalama-5 years experience.
Loba nje kunjalo, abanye abatsha bathi kunzima ukuzilwela eZimbabwe okufana lokutshengisela emgwaqweni okwenzakala kwele Kenya, lapho abasakhulayo ababambe ngamandla umongameli William Ruto ukuba alahle umthetho obesekumele wethule nguhulumende obuzakhuphula imithelo, intengo yokudla lokunye. UGracious Nyathi osakhulayo ohlala eHarare uthi kunzima ukwenza lokhu kuleli ngoba uhulumende uncindezela uZulu.
Intsha yelizwe leZimbabwe iyesaba kakhulu ukuprotesta ngoba kunzima. Ama-rights okuprotesta awasekho ngoba ihulumende ebuswa ngu-President Emmerson Mnangagwa ayikuvumeli ilogcubo. Intsha yesaba ukudutshulwa kumbe ukubotshwa.
UZibusiso Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, njalo elula amalungelo oluntu uthi kumele kube lendlela zokutshengisela ezingeladlakela ngoba elakusasa labo limi manzonzo.
Ngenxa yokuthi amapholisa lamasotsha asitshaya esilimazi lokusibulala, ngikhuthaza abanye ukuthi baprotesthe ezindaweni ezinjengabo-Facebook labo-Twitter. Yikho kungani kungcono ngenxa yokuthi amapholisa lamasotsha khonapho abasibambi.
Kunabanye njalo abafisa ukutshengisela emgwaqweni besithi benza kuhle abatsha kwele Kenya asebebambe ngamandla uRuto ukuba amise umsebenzi abaphathi ntambo bakahulumende okuthiwa kabaqhubi kuhle umsebenzi. URobert Sithole uthi kunengi abakufunda kokwenzakale eKenya.
Bayithe eKenya kungakhathaleli ukuthi kukhona basuka kumabandla atshiyeneyo awezombusazwe, kuhlanganisela abebandla likaWilliam Ruto obusayo. Kodwa ngenxa yokuthi umthetho owupasiwe wawuhlukuluza umphakathi, bavuma ukuthi babambane ukuze batoyitoye batshengisele against umthetho lo. Number 2, kusifundisa futhi njalo ukuthi kwakhona abantu abatsha silomlando wokuvikela kumbe ngathi mina defending the national interest kanye lekusasa lethu.
UMathew Magama ohlala eJombe uyakusekela lokhu.
Labe Zimbabwe mbona abatsha kumele kube ngabe yibo abagijima phambili besola bebuza imbuzo bebuza umongameli welizwe uMnangagwa lehulumende wakhe ukuthi besola ngendlela ikakhulu lesencagayela i-corruption eyenzakalayo. Kumuthi ngawo ntanga yobagijima phambili besibuza imbuzo eminenginengi.
Kodwa uJohnson Moyo osakhulayo okubandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazazi inhlupho zabatsha, ngakho-ke akumelanga becabange ngokwenzakala kwamanye amazwe. Ungakhangela njalo nje sibuye ku-new dispensation uzabona nje ukuthi izidingo zabantu abatsha ziyaqakathekiswa kakhulu. Their inclusion ku-politics ikhona, ungakhangela sesile youth quota yonke nje i-province silo muntu omutsha oyimeleleyo. But ukhangele kakhulu kwezamabhizimisi, abantu abatsha sebayenzelwa le bank yabo, i-youth bank le, i-empower bank, eyiyo encedisa kakhulu abantu abatsha ukuthi bathuthukise amabhizimisi abo, ba-create employment abanye babo. Uhulumende weZimbabwe wabulala abantu abayisithupha ababezihambela eHarare lababetshengisela ngomnyaka ka-2018 bekhonona ngokuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Abaningi abatsha bathi kusakude ukuba batshengisele emgwaqweni ngoba besisaba ukubulawa nguhulumende kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwe-Livestock Diaspora Forum ngolwesithathu sixoxa ngamalungiselelo okhetho lwaseMelika kulandela ukudutyulwa kukamnumzana Donald Trump, yena ozanqikilana lomongameli Joe Biden kulolu khetho ngolwesi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ovame ukwetheswa umlando wokutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho ubhalele umongameli Biden incwadi esithi uhulumende weZimbabwe uma labantu beMelika ekusoleni lolu dlakela. Asihlanganeni kuhlelo Livestock Diaspora Forum ngolwesithathu.
Kwezomnotho namhla sixoxa nomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Traders and Vendors Association ngezakhiwo ezokuthengisela impahla etshiyeneyo ezama-business hubs.
Iindawo zokusebenzela azeneli, so ubona abantu besabalela idolobho lonke bezama ukuthi bathengise indawo zonke. Imbangela kuyukuthi kumele kube le mzamo, bengithi mina akula ndawo zokuthengisela, onke umuntu ufuna ukubuya enzikini yedolobho, so kumele abantu bahambe bayesebenzela ngaphandle kwedolobho. Kube le mzamo yokuthi kube lezimota, kube lamabhizinisi avulwayo emaceleni kwezokuthi abantu basuke edolobheni, ngoba kathesi sokuminyene sibili yikho kunzima. So kuhlala kuliwa amapolice ekhansili silo labantu ababethengisa ezitaladeni. Kodwa mina njengazithi ukuthi ngicabanga ukuthi ngalo kuyacreatwa singamanye ama-business hubs abantu babuthanda basebenzele khona bonkulumane kwezinye indawo komganwini kube lama hubs amaningi ozothi abantu bengabuyi bezothi gwaqa bonke edolobheni ngoba kuzekwenele kuyanyathelwa nakusokuliwa.
Ye, ungalungisa khonokho nxa usithi ama-hubs lawa kuyabe kuyinto enjani lapha abasebenzela
khona? I-hub ihabo ngathi ikabe kuyi business center bese be creator ukuthi maybe imchova ifike ime khona lapho kube lezinye izitolo webe ezivona khona lapho ngingafanisa ngifanisele inkulumane complex ngifanisele intumbane abantu sebabaleka complex ngalesi akusela abantu abaningi abaokhipha ama spaces lawana so ngeke udinge ukuthi vina amakhampani angabanikazi izindawo lezi njengokuthi intumbane abanikazi i-MIPF yini inkulumane imnikazi i-Old Beach Ward laba khaya lukhona ama-renta house ukuthi abantu bengabaleki ngoba abantu babaleka ezitolo bephuma besiyaphandle so i-congestion lesesilayi town la bakalwa ukuthi abantu ama-renta house abedula ukuthi basuke baye ngaphandle so umuntu sebona ngolunye ezisebenzela anyway esitaladeni
ye kodwa kumahabhona lawo kuyabe kule bhizimusi yini kumbe kuyaungazani ukudonsa nzima
ibhizinisi bakhona ngokhangela emva kadube ngesikhathi se-COVID lapha abantu basebe-create ama-hubs ngakhangela ku-enketa e-710 enketa 7 ukhangele entemba ngale kwakuhlela kokugcwele phamba abantu khona ngale abantu sebevula indawo khathesi ugcwele abantu bayathengisela khona ngale but indawo ezavulwa ngoba edolobheni kwasekuvaliwe so abantu bengabuthana guys siyasebenzela lapha asisuki lapha abantu bayajayela indawo even khonapho kusiyabo 50 avenue lapha kugcwele khona abantu lamanye amastarata kugcwele khona abantu angithi kulo muntu owasuka waya khona bayagcwaliswa khona so i-council isebenza la ama-stakeholders ingathi okay siyakhetha ama-hubs lapha abantu bavumelana lonke umuntu isebenzela lapha kuyaqala kunzima even i-Highlanders market esikhona kathi esedumulekati sikobulawa ukhotama abantu bebengaphumuka khona ngale but kulabantu abayahlala khona ngale kathesi kuyekugcwele kuyesabeka okuyathola indawo e-Highlanders
so i-council likhuluma layo yini ngakhonokhu babantwini
ye siyakhulumisana layo ngike ngizwa bekubalisa mhlala okuyana ku-full council meeting ama-council azekhuluma ngakho ukuthi akube le mzamo bonana osokusilayo ukuthi khona nakube le mzamo ebambekayo busuke emazwini kodwa thina i-council esenzele khona ukuthi isinikeze ukuthi sibekukhangela inkulumane market lane siyakhayo ngale ukuthi sicreate also i-hub khona ngale so in one way or the other they are also trying to rope in ama-stakeholders abangaba le capacity to also work with the council in decongesting the city so thina siphezu kwabo kathe sizama ukuthi sikubambe inkulumane ngale
lo ngumnumzana Michael Ndiweni umqondisi wenhlanganiso yobulawa Traders and Vendors Association waxoxa le Studio 7 ekobulawayo so isikhathi sabalaleli
njani lonke balandeli be-Studio 7 abasakazi bonke otungwami lenkomo bonke nje ngiyalibulisa botaboka ncobe ngiyalibulisa lonke nje basakazi bonke o-Gibbs Dube ngiyalibulisa mina kule nto engihluphayo lapha ngendlela yokuthi kuthiwa kulungiswa ngendaba yekugurawundi indaba yekugurawundi leya kula nto elungiswayo lapha basifaka amanxeba laba abantu ngoba kunje safelwa ngabazali abazali bethu ncabethi bayalungisa lolo daba bazabuya labo yini bebuye labo bephila ngoba bona umnankagwa yibo ababulalayo uma bengabuya labo baphila hayi lapho esingacele singaba loxolo khona uma bengekho sixolana umuntu okubulalela umdeni izinduna lazo ezingasekelana labo mnankagwa zithi ziyalungisa lolu daba ziyabe zidinga ukuthi zicabane nathi njengento engekho vela kulaxolo la kulaxolo
siyabingelela Studio 7 siyabonga umsebenzi siyadana kakhulu ukuthi i-corruption leyi ekhulunywayo eZimbabwe obelief gawane bebengayazi beyazi kahle mhlophe bephika amaphikankani akula government emhlabeni le-corruption njengezanu-PF eyakwanisa ukwenza i-corruption yokuthi gwinye i-opposition ye-corruption befaka abantu bafana nabo sengizuchaba ngokuthiwa sebengoprezidenti be-PPC bonke ujoseph chuma kathi esiba ngabo-members of parliament bangene ngayiphi ichannel ngaphandle kwe-corruption akula mali ekhona elizwe imali ngezanu-PF asokucorruption yona leyo bahluleke konke imigwaqo vele ukubalisa ikwenza indlala kathi esiziyafa iy'ngane zabantu la emakhaya imali kodwa ikhona idliwa ngumuntu oyedwa uthenga into ayithandayo ihambe faka imali emakhantrini efihla imali kubo Singapore kubo Dubai beyakha amabhilidi le imali yelizwe aba ingane zelizwe zihlupheka ziyakuwe zikafuleni eBotswana zishiswa ngamathaya emazweni lana abantu bezanu beyivuma na le nto esithi bayizanu kumele babuse kuze kube yi-2030 kuyabe kunjani lapho i-corruption into ezanu nje mhlazana abantu bezimbabwe bazavuka phefumula umunye ongcwele ukuthi uma mhlazana uNkulunkulu ezayikhipha izanu naleyo ngoba abantu bakhombisa ukuthi abayifuni kodwa ibusa ngenkani yesibhamu kuze kube yimanje so lapho uNkulunkulu uzayikhipha khona izanu abazabe besaphila bazabona khona ukuthula lokuxolo kulelo lizwe siyabona
ye salibonani ku-Studio 7 basakazi ikhona nje into ekhathazayo okubuhlungu ukuthi abantu bakithi abayiboni ngitshola kancane ngo-2009 kwavotwa izano yagcina ukhetho kwenyanga ezintathu. Baqeda lapho bayakhipha imphumela isivuna bona. Baqeda lapho abayenzwanga lutho, umgabe wayangena seyedwa uthwangilayise buyele emuva. Akulanto eyenziwayo, impilo yaqhubeka nje kwangathi akwenzakalanga lutho. Nanku manje ngo-2023 abantu bavota ngobuningi bevotela i-CCC. Izano yaqeda lapho lokuthi bawina kanjani lamanje akula muntu okwaziyo. Kambe manje malibhekile licabanga ukuthi khona abantu ikhona into abangasayenza laphana ukuthi ama-opposition party azathi akhona utshintsho angalwenza laphana. Mboni ngathi ama-opposition party akula nto angayenza ngoba kambe khona lokho okwenza izana ihlale loba ingawinanga kungayenziwa kanjani ukuze ingakwenzi.
Yesikhathi asisavumi lamhlanje olubalelisa ngenjabulo ngumthembo sithemba yokhiphe sitube ilale yalandela iLeftoko lamanje.